ara lapha vela sikubona ukuthi kuyini okuthatha indaba ngoba mina nga apply kudala vela ngaboni kulabo abalawo lawo bayakhala ukuthi kona sesigabhela imali zethu but siyasebenzisa bitshana so sizwa sokuthi wabona sokuphelile uhambe uyobhadala futhi inyanga yaphela ubhadale ilokhu ikwela imali yangikhona ikwela sebebona ukuthi kona isitsotsi lesiyana ekabe siyenze sokuthi khona uyakutshela ukuthi usebenzisa ama-megawatt meters ayanje kanjenje so akusebenzi imali abasayitholi sebebuya sebetshintsha futhi sebethi hayi lapha usebenzise okunje 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 so into zabo yisitsotsi yisikruku esikhona kuzesa akabafuni ukwenza izinto ezokuthi khona abantu bake baphumule bafuna abantu baloko bekhala kuphela amatsotsi la avele ekhona kugovernment khonapha ngabamene emene sebehlangane nababusinessmen abebezivulela amatenda lapha bawena amatenda bathatha imali bazithayele phansi abuye lawa amamida babona ukuthi khona imali ayisabuyi ngoba ama-estimates abasebenzisa ama-estimates bela lapha xa ngayobhadala they want to use ama-estimates
yeah.
So kuyasokubahlupha ukuthi khona imali siyilutshwane
nxa sisikhangele-ke abantu bayakhala sibile kwamagama kodwa-ke bangatshintsha yini kubuyele kudala kwambani
akusebenzi ukuthi babuyele lokhuyana kwakudala okufunakalayo ukuthi khona bona abantu bezisa bayenze i-professionalism bayenze umsebenzi wabo okuqondileyo ngoba lapha akulanto eqondileyo abayenzayo ngaphansi kwesimenemene ngamasela vele abantu balapha sejayele ukusela kuphela abafuni ukuthi khona bona abantu bezijulele hhayi bafuna abantu bakhale into le yama-prepaid into e-right kunokusebenzisa ama-estimates ngoba amamitha zabo bayabuya babhale asasubabhala njani lokuthi vele wakhwabisa njani vele awukhanye so lapha into efunakalayo yikuthi khona uminista wena singeni umakoma fuze abone ukuthi khona abantu laba bayayenzi into ezokuthi abantu bathabe phansi le
ungatshelani-ke uzulu khonapho ngakwenzakalayo
ngapha into eyenzakalayo yikuthi khona njengoba abantu bekwazi ukuthi sasuka ku-referendum sesuke ku-referendum lapha sokulungiselelwa-ke ukuthi khona siye kuma-elections abantu bezimbabwe yabatshela ukuthi khona zabalungiselele into zabo ngendlela efaneleyo alaba abantu bake baphume bake baphumule babonile u-MDC ukuthi yenzeni isikhathi esilutshwane sese-GP ese-GPA iyenze into eziningi kakhulu ezenza ukuthi kona abantu bezimbabwe badala bachuze ama-candidates a-right awufoke ukudobha ukuthi njengoba ungumuntu nje egokiye tshirt ye-MDC usufaka hhayi